Nga uMonzora wa engafuna ukuthi axotshe abantu abakhethwa iMDC Alliance kuthi ukuthi uyabeza khipha bonke ngoba kathesi iMDC yiyo elenani elisekela elezanu PF eParliament la kuma council. UMonzora nguye ozivambileyo ngenxa yokuthi wavela wabhinyela wathatha ongasokwakhe wathatha lokho okwakumele kube nguka mnumzana Nelson Chamisa. Kodwa into esenzakala lapha yikuthi uKambarambe bevele bemqophile laba bamzondayo bakobulawayo yiba basuke balanda uMonzora bemncenga ukuthi sicela usincedise ucothe uKambarame laphana khona uKambarame asuke ancintisane nomlandu Ncube isikhundla sobu-deputy mayor. Bamlandile uMonzora njalo kukhulunyiwe emaphepheni ukuthi into esenzakalayo. Isenzakalo lesi sinika ithuba elihle kuKambarame ukuthi nxa kungabizwa i-by-election namhlanje kumbe ngo 2023 kube lokhetho lwamakhansela, uKambarame useza ubuyela entsheza esima njengelunga le-Citizens Coalition for Change engelakudlelwana le-MDCT ekhokhelwa nguMonzora. Isihluku lesi esenzwe uKambarame nguMonzora yiso phele esenze ukuthi ibandla le-MDCT lidabukane ngaphakathi. Yikho okwenza ukuthi thina abanye sibalekele yena uMonzora sisiya kumnumzana uChamisa. Wavela waba lesihluku exotsha obabuhlalo waze waxotsha laye umnumzane uChamisa, wayexotsha owente, wayexotsha abantu abaningi.
Umkhuba wokubandlululana ngomhlobo into esavela sayibona kuMonzora kudala sisaku-MDCT, kudala uTswangirai engakabi ngumuyi, kudala uMonzora esangu-SG, kudala uMonzora elwela isikhundla sobu-SG. Njalo nxa enganyenyezelwa yilabo bantu abathanda ukubandlulula evele uhle ahambe labo uhle athatheke uMonzora.
Sixoxele bandla le-MDCT lona elithi umnumzana Kambarame uxotshiwe ngoba engalandelanga isixwayiso.
Siyawubonga lowo mbuzo, abantu bazizwele ngendlebe zabo. I-MDCT ikhuluma ukuthi umlandu Ncube lilunga le-MDCT. I-MDCT sebezama ukucatsha ngomunwe ngoba incwadi ebhalwe yi-local government minister ithi yona uKambarame kaseyilo ilunga le-MDCT. Into esimangalisayo nje yikuthi laye umlandu silaye kuma-group awe-Citizens Coalition for Change. Yikho ngikhuluma ngendaba yokubandlululana. Ngingakhuluma ngathi mina i-MDCT le ilandwe ngabantu ade befuqa indaba yena le ekaKambarame besithi uKambarame kaxotshwe ngoba yena elithona ngoba nxa engakhithwanga usezathatha isikhundla sobu-deputy mayor. Nxa uKambarame engasolunga le-MDCT umlandu silaye kuma-group e-Citizens Coalition for Change. Why yena engakhithwanga umlandu? UKambarame bathi lithona yena engasotshona ukuthi iKambarame yisinyanja. Njalo uKambarame ngumuntu okhule lapha kobulawa wazalwa lapha kobulawa wazalwa ePhelandaba Clinic. Batho njalo abamzondayo beqamba amanga ukuthi uvele eHarare besenzela ukuthi umphakathi azonde uKambarame.